Ukwehluleka kwesikhwama se build back better esamongameli uBiden kuyacacisa ukubana ukuba le senate eyihang senate efana lale esilayo eyi-50-50 phakathi kwama-democrat lama-republican kuyatshengisa ukuthi ayizikho izinto ezingaphumelela ma lingatholi omunye wenu sithi yena akasasapoti into ade livumelane ngayo ngoba i-close afuna ukuyikhipha yiyo ebeyiyona ebigcizelele i-build back better ngoba abantu bebefuna ukubona ukuthuthukiswa kwabantu nengane zabo ngale child tax credit ade kumele i-extendwe ngomnyaka omunye. So abantu abaningi bazobona ukuthi ama-democrats ahlulekile ngoba bebezitshela ukuthi kumele ibhili le iphase before i-Christmas. So ukuthi ubantshini yena abesesithi nge-last minute yena akasasapoti i-close le e-child tax credit, I think ya kudisappoint abantu abaningi ngempela. So kuyadanisa kakhulu ngoba next year kuyabe sekuthi ngumnyaka wokhetho ama-midterm elections. So kuyadanisa kakhulu, bekumele ukuthi singene u-2022 siku-high ground ku-support evele ebantwini ngoba bebona sisenza lokhu okwathengisayo ngama-democrats.
Zengehluleka kokuphela ubaba uBiden lama-democrats ukupasisa isikhwama lesi, ubona kubaphazamisa lokho kukhetho okhuluma ngalo lolo?
Kubeka ama-democrats ku-danger kuma-midterms ngoba ama-republicans azoyenza kube yi-campaign issue. So abaningi bagcina sebengasafuni ukuba ku-forefront, labo sebesesaba ukuthi kuma-constituents abo maybe ayikho popular. So I think to some extent it divisive between ama-democrats lama-republicans ngoba ibill edealer with ama-haves lama-have-nots. So ama-haves wona awayi-need le tax credit, le child tax credit, kodwa ama-have nots ayayinida ngoba iyanceda kakhulu ngoba abantu abaningi uthole ukuthi uyasebenza and imali ayiholayo ayikho enough ukuthi ingane ithole i-care ma yena esemsebenzini ngoba ingane ziyayinida i-aftercare. So uhulumende lapho bezonceda ngale child tax credit abantu abanjalo. So uthole ukuthi laba ama-have nots bona akubahluphi lokho. That's why abo Joe mentioned ngoba i-West Virginia is mostly Republican even though yena engumdemocrat ongusenator walapho. So naye kumele adense to ituni ye-constituency yakhe and that's why, but kuzolimaza ama-democrats ngoba kuzokhombisa ama-loopholes in the way abenza ngayo izithembiso.